Abantu abakhulele eMathebeleland bazakhumbula ukuthi ngesikhathi seCookground ema-80s kulabantu ababehamba kwesinye isikhathi bebotshelwe ezimoteni zamasotsha kumbe bedonswa ngama-Rand Rover befile kuthiwa ngama-dissident. Babedisplaywa nje bechaywa ezikolo lapha ezitolo langaphi ngaphi. So imfanekiso le umbona uphose uhambelana la khona kuyani ukuthi umuntu uyabulawa ngumuntu noma ngabe ewone njani kodwa ulezihlobo. So izihlobo zizwa njani xa sizibona umuntu esechayiwe sefakwe lezigodo kungakhanyi ukuthi uhamba njani? Abantu abaningi bacabangela ukuthi mhlawumbe abantu laba babanjwe bephila batshaywa bafa, kukanti kulabanye abathi hayi izigodo lezi yizo kade zisetshenziswa njengama-stretcher bags kumbe njengendlela yokuthwala abantu laba ngemva kokuthi sebefile. Kodwa akubukeki, akuhlonipheki esintwini. Umuntu ofileyo uyahlonitshwa. Lokho kwenzakeleyo mbona ngani ayisiyonto ekhangelela ukuthi ngenziwa ngabantu abahloniphekayo abasebenza in a professional force.
Ubakhona Ndebele abafana lesikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana abathi abantu kabamelanga bakhalele ababili laba ngoba yizigebengu ebezidubula amapholisa lamasotsha zifuna ukuwabulala.
Abantu abanjabo Nicky kwesinye isikhathi abantu abamelanga bebathathe serious. Abantu abanjabo Nicky Mangwana ngoba ngumuntu ohlabelela ukuthi ethole isithwala. So nxa uvele ulambile ukhulumela ukuthi uhole ungakhuluma la yini into ebuya engqondweni yakho ngoba awusebenzisa ingqondo zokucabanga usebenzisa isisu. Abantu laba in every situation nxa kulomuntu owonileyo umuntu uyawona uyahanjiswa enkantolo uyathonisiswa kubonakala ukuthi langeqiniso nguye yini oyenze icala leli. Okwakhathesi asikwazi ukuthi yibo abakwenzileyo abahambanga ekhothi abazange bethonisiswe abanikwanga amaloya. So mbona ngani kule ndlela nje nxa kuthiwa umuntu uwonile ikhona indlela ebanjwa ngayo amacala endaso ndlela enjalo. Kodwa-ke I don't think really serious people can take uNick Mangwana serious.
Sona isehlakalo lesi ngokubona kwakho singaba siyisehlakalo sobugebengu kuphela kumbe kukhona okunye singakwaziyo?
Uhlupho yikuthi abantu laba sebefile meqiniso soze safa sabalazi ngoba laba sebeseleyo baza concluda lokhu abaconcluda. Kodwa bemfisa ukuthi nga iyadingisiswa indaba leyo kukhanye ukuthi kade abantu laba beze besuke bedubula amasosha bevele bekutheni bebehloseni kuyini okubabangela ukuthi beze becabange into enjalo ngoba mhlawumbe kukhona lapho abakhuthane khona la masosha lawa kumbe bavele bayazana ngoba kwakhathesi asikwazi ukuthi ngobani basuka ngaphi kuhambe njani. So kuningi okuyizinto okungacaciyo lapho esithemba ukuthi mhlawumbe ngokuya kwamalanga iqiniso lizavela ukuthi uhambe njani.